Ngelinyilanga wakhuluma phambi kwami labo sobu wathi mfana kamoyo sesithembe wena uyimbizo thina kasela amandla sesigula sesikhulile futhi njalo lingavumeli amashona ezo occupy ispace senu sakumthwakazi watsho lokuthi ikakhulu lapha eFlabus esitshwe endaweni yakhe amashona asegcwele lamaChina bathethe indawo zonke okwenjiwa khona igolide bazenza ezabo wayehlala futhi ngasikhathi sonke esilandisela ngokuthi uEmerson Mnangagwa loRobert Mugabe bamhlukumeza njani even ngesikhathi seGugura Wound wayehlala njalo ekuveza ukuthi akulandlela thina labantu bempumalanga esingaphilisana ngayo ngoba vele esitsho la ukuthi singamazwe amabili ndizakhumbula ukuthi kulomnyaka uChief Maduna oke wathwala nzima yena uEmerson Mnangagwa semthumele ama-CIO ukuthi ahlale emlandelela emzini wakhe becheck-a ukuthi ungabe ungaphi uyenzani lobani kwakungemva kokuba uChief Vezi Maduna lezinye induna ezigoqela uKhulumani Mathema induna yasengqameni eGwanda babebhale inkalakatha yencwadi bebhalele United Nations ngodaba lweGugura Wound lodaba lweMathebeleland so ke akulandlela uEmerson Mnangagwa lobaba uChief Vezi Maduna ababengathiwa ngabangani njalo ubaba uVezi Maduna wayekhala ngokuthi uMnangagwa wathi sethethe umbuso ngekhulu ngo-2017 wathumela uConstantine Chiwenga ukuthi aze kuye azobuzisisa ukuthi njengomuntu omdala njalo osuke kudala lezimzabalazo ubone ngani ngubani ongathatha isikhundla sokuba nguvice president njengoba nje kunanzelela ukuthi uvice president langaphambi kweunita court yawena le ebolileyo kwakumele avele egatsheni lwezaphu ubaba uVezi wasilandisela ukuthi yena watsho ukuthi hayi ubona uSimon Khaya engaba nguye ongathatha uthi uChiwenga wabonga wabuyela eHarare uthi kodwa wamangala sosizwa sokuannounswa uKembu Mohati le into yamcunula kakhulu wasitshela ukuthi kwatshengisela ukudelelwa ngu-Emerson Mnangagwa loConstantine Chiwenga ngoba ngabe babelomuntu wabo bevele befuna ukumfaka kwakumele bazifakele uKembu Mohati bengambuzanga yena so wathi kabamhloniphanga njengomuntu omdala kathi ngakwelinye icele wasibonisa imota ayithengelwa nguSimon Khaya Moyo owayemthengela njengesipho ezobonga ukuthi uzwile ukuthi uChief Maduna uveze igama lakhe langaphandle kokuthi kasangenanga uSimon Khaya Moyo
manje ngokubona kwakho induna uMaduna osefakiwe kathesi ubona induna ezaba ifuze uyise yini ngezenzo zokuphakamisa isizwe sikamthwakazi lo mongameli Mnangagwa
yebaba uGande angikholwa ukuthi ubaba uDambisa ogcotshwe nguEmerson Mnangagwa emalangeni adlulileyo uzawumela umthwakazi njengobaba wakhe okungenza ngitsho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho izanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele